Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 9 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
akula madokotela akhathiweyo angu 50 from amanye amazwe, as far as I am aware. Ikhatsha amadokotela weCuba avele akhona la, bangaqeda icontract yabo babuyela bese sithatha the same number as those that are left.
Uhulumende uthi useqhatshe odokotela abangamachumi amahlanu 50 bakwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zakhe, okulabo dokotela abakhalale umsebenzi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived up to date because we have focused on our own domestic resources. For the last 20 years, we have never received lines of credit. Whatever we have in Zimbabwe is on the basis of our own domestic resources.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini okunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda uthole isicoco senhlonipho kulelo lizwe. Sokuqhamuke kukhonona okukhulu kobulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabantwana bomhlubulo emandebeleni ukuthi bengene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi useqhashe odokotela abangamachumi amahlanu abadabuka kwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zikahulumende, lapho kulabo dokotela abanenge abakhalala umsebenzi. Unkosikazi Agnes Mahomva unobhala ogatsha lwezempilakahle uthi odokotela laba bakhangelelwe ukufika eZimbabwe ngempelaviki. Lokhu kuveze encwadini ayilobele ugatsha lokwethekelelwa kwelizwe. Unkosikazi Mahomva ucele lolu gatsha ukuba luncedise ngokubona ukuthi odokotela laba abalankinga yokungena elizweni. Akwaziwa ukuthi uhulumende uqhatshe odokotela abadabuka kuwaphi amazwe njengoba incwadi le ingakuvezanga lokhu. EleZimbabwe lilobudlelwano lamazwe anjenge Ethiopia, Cuba lamanye alabo dokotela abaningi abasebenzela uhulumende. Isitudio 7 kanye lisanga ukukhuluma lo Mahomva kanye lomphathintambo wezempilakahle ngalolu daba. Odokotela sebelenyanga lamalanga ambalwa bekhalala umsebenzi elizweni. Bafuna uhulumende akhuphule iholo njalo athenge okokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende emadolobheni lasezigabeni zonke. Udokotela Masimba Ndoro isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ule mali yokuqhatsha odokotela yena engenelisi ukukhuphula iholo labo. Udokotela Paulina Sikhosana umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela ole Health Services Board uchelo kisto we Studio 7 ukuthi abakatshelwa nguhulumende ngodaba lokudingwa odokotela kwamanye amazwe.
Akula amadokotela akhathiweyo angu 50 from amanye amazwe, as far as I am aware. Sikhatha amadokotela weCuba avele akhona la, bangaqeda icontract yabo babuyela bese sithatha the same number as those that are left.
Ukuthi kambe khonokho akutsho ukuthi lizadinga imali kwezinye indawo ukuze thi libabhadale phela babasikhosana?
Hashi, imiholo yabo iyafanana le miholo esibata sinika odokotela balapha beZimbabwe.
So kutsho ukuthi phela ngali labo dokotela benu eligcina libakhuphulela imiholo yabo nxa lisebenzisa imali leyo, akusebenzi njalo kumbe kwenziwa njani?
Imiholo odokotela abangu 50 against the current establishment of about the odokotela abangu 2,000. I mean, that's an insignificant amount ukuthi ingengezelela imkholo yabodokotela abavele bekhona nezinye izisebenzi ezempila kahle.
Nxa sikhangeleke baba Sikhosana, siyabona ukuthi vele lijale ukukwenza khonokho ukuthi lidinga odokotela abavela kwamanye amazwe. Ungasiyela ukuthi amazwe elijale ukuthi lisebenze lawo yiwaphi?
Ikakhulu sisebenza le Cuba, then silamadokotela athize avela DRC kwapula le government to government agreement, then kuye lamadokotela avela eIndia.
Singathi ke nxa khonokho kuthiwa i-government to government arrangement enle ukuthi liyalungiselelana, kuyabe kusitshoni baba Sikhosana ngamafutshane?
Kuyabe kusitsho ukuthi khona uma singani odokotela kumbe ezinye izisebenzi ezempilo kazeneli, siyakhuluma nabanye ohulumende ukuthi basincede, and ikakhulu uhulumende owe-Cuba abala madokotela amaningi ama-specialists, then nama esithi ngama-government medical officers laba abasebenza kuma-district hospital. Yibe sijwayele ukuthi sivumelane nabahulumende abamanye amazwe.
Lowo ngudokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo ohlangothi lukahulumende oluqhasha udokotela olo Health Service Board, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo, isimo ezibhedlela zikahulumende silokhu siqhubeka siba sibi ngenxa yokuqhubeka kwabodokotela bekhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Unkosikazi Sifiso sithole isakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo okhona esibhedlela usudala ukuthi abantu bafe mahlayana lalapho kungafanelanga ukuthi bafe.
Umumo okhona esibhedlela uzisa ubuhlungu kakhulu. Alubana uhulumende uyakunanzelela alungisise amaphutha akhe anike odokotela abakufunayo ngoba impilo zabantu zisengcupheni. Sikhuluma khathesi omunye umama obebeletha abantwana abathathu ufile wabashiya. Lokhu kubangelwa yikuthi odokotela bebengekho emsebenzini ukuthi bamncede.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe yonke jikelele lokhu bengayi emsebenzini besithi kabakhalali umsebenzi, kodwa iholo abalitholayo aleneli indleko zokuya emsebenzini, ngakho-ke bazaphindela nxa uhulumende ngalungisisa izikhalazo zabo. Uhulumende ngakwelinye icele lokhu engakazisi ukuthi kwenzani ukulungisisa lolu dubo lwabodokotela ngoba impilo zabantu abaningi zisengozini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini wokunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda usephiwe isicoco senhlonipho ese-Most Excellent Order of the Pearl of Africa Grand Master ngumongameli Yoweri Museveni walelo lizwe. Kulandiswe imbali kamongameli Mnangagwa egoqela ukulwela inkululeko eZimbabwe andubana waphiwa lesi isicoco. Kuphinde kwahlonitshwa owaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe ngokuthula okomzuzu owodwa i-minute of silence kulumkhosi. Ele Uganda lazikhulula embusweni weBrithani ngomnyaka ka-1962. Asizweni umongameli Mnangagwa ekhuluma kulumkhosi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived to up to.
Ele Zimbabwe belithembele kuwalo umnotho obeminyaka engamajumi edluleyo. Asizange sithole imali yama-lines of credit, kodwa senelisa ukuqhuba inhlelo zethu sisebenzisa esilakho, njalo sixhaswa kwezombusazwe langokunye ngamazwe esakhelene lawo.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa. Umongameli Museveni wavula ngokusemthethweni umbukiso wokuthengiselana koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair ngomabasa kuwona lo umnyaka okukhomba ubudlelwano bele Uganda lele Zimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa umkhokheli webandla eliphikisayo eUganda umnumzana Bob Wine elobe enkundleni yakhe yeTwitter ukuthi amapholisa amgombolozele endlini yakhe emvimbela ukuthi aye emcimbini abe uqoqile awokucula ngozibuse. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Ngibona ngani okokuqala kumele sikukhangele i-problem e-Africa e-dictatorship esingayithi ukubusa kwentando kayiphikiswa. umongameli weUganda umibabo umsebenzi usebuse iminyaka eminingi kafuna ukuphuma esikhundleni. Ule nto lesengithi mina imigabe izimo ukuba lengqondo enjengekamgabe. Ngokunjalo ke kakumangalisi ukuthi yena lo umsebenzi ubone kufanele ukuthi anike umnankagwa leso sitshoko. Kodwa ke thina njengabantu bemathebeleland kakula nto esi-appreciate-a kangako ngomongameli wethu ngoba umnika leso sicoco umsebenzi usekhoshiwe ukuthi sibe zihlobo ezilokhu ezidingwa kuze kubela namhlanje silabantu bakithi abashabalalayo umnankagwa lokhu engakalungisi indaba yegugurawundi. So ke sibona ngani leso sicoco usiphiwe ngumuntu layo vele ngela into esithi credibility yokuthi anike omunye umuntu isicoco esinjalo. Kodwa ke singathini ke njengoba kuyisicoco sakhe, so ngumuntu nje onike ubhururu wakhe isicoco sokuthi hayi mngani wami, wena ngikunika isicoco sokuthi ube lenhlonipho ubonakale uhlonipheka. Singakhohlwa ukuthi ubaba umsebenzi eUganda kuthiwa nguye vele yonke into iUganda nje isesikhwameni sakhe lemuli yakhe. Ngokubona kwami nje nesilungu bengathi senani event ba-right bancunsane abacelebrate kuphelele ngapho, kodwa thina siyambona kulento esingayizuza kakhulu kulobudlelwano esingaze sijabule kakhulu ngawo.
Sibonile umkhokheli webandla eliphikisayo khona le Uganda uMnumzana Bob Wine sithi yena amapholisa amvimbile wehlule ukuphuma emzini wakhe ukuthi ayicula emkhosini abeuqoqile. Ungathini ngamalungelo ngokuphathwa kwamalungelo oluntu khona le Uganda siqathanisa nje le Zimbabwe?
Le Uganda liyaziwa le ukuthi locindezelo olukhulu kakhulu. EZimbabwe ke kathe lokhu kwaphuma umgabe angikaboni ukuthi umnankagwa abengakwenza khona ukuthi acindezele umuntu ofuna ukuyazenzela umcimbi wakhe. Kodwa ke kutshengisa khona okho engisukutshoyo ukuthi amalungelo oluntu e-Afrika kawananzelelwa, njalo abantu abanjengabo ubaba umsebenzi basabusa nje bona okwentando kayiphikiswa okokuthi amalungelo oluntu ayachakazwa nje kungabi indaba zalutho.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Lokuqhamuke ukukhonona okukhulu kobulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabavela kulomhlubulo emandebeleni ukuthi bangene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi. Kulababili kuphela phakathi kwabangamachumi amabili lane i-24 abavela esigabeni seMathebeleland abenelise ukungena kuhlelo lalonyaka. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
UZulu wezigabeni zeMathebeleland uthi uhlupho lokungaqakathekiswa kwabadabuka kulomhlubuko lokhe kukhula eZimbabwe. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo lwabantu abadabuka kulomhlubulo.
Into eyenzakala empilo ikuhlukumeza ilungelo labantu bakoBulawayo beMathebeleland nxa sikhangele kakhulukazi usekelo sombuso ku-Section 3 ma founding principles that talks about equality of citizens. Khangele futhi njalo u-section 264 othi wona abantu kumele bebe lokutsho ngokudingeka kwezindawo zabo. Sikhangele futhi u-section 56 othi nge-right to ukwehlukaniswa ngomhlobombe ne-tribe uvela kuyo.
Umnumzana Desire Moyo ongumqondisi weqembu le-Victory siyanqoba yena-ke uthi kulihlazo okwenzakalayo lo nyaka.
Kulihlazo elikhulu kakhulu, njalo kuyisitsho sokuthi thina asobantu balutho, njalo singabantu abangakhaliphanga, singabantu abakhangelelwe phansi, abangakhangelelwanga ukukontributa to the national discourse. Uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Umoya uqhubeke ethi uhulumende kumele akhangelisise ekuhleleni inhlelo ezinje.
Lo nxa kuyikuthi umbuso kamnankagwa lo uzimisele nge-devolution, akakhangelisise khona lokhu uhulumende ukuthi iMathebeleland ilabantwana abaningi abafundileyo, njalo abalelungelo eligcweleyo lokubana bengene befundele kulezi zokuba ngomongikazi kwe-empili ngibone ngathi imashonaland ilezindawo eziningi lamathuba amaningi okwedlula kwelamadevelopment.
Umnumzana Patron Xaba olilunga lemthwakazi Republic Party uthi kumele kufakwe isikhalazo kuhulumende ngalolu daba.
Kungiphatha kabi ukubona empilo esibhedlela esikhulu sakubulawayo kuqhashwa abantu abavela ohlangothini lwemashonaland kuphela. Kubuhlungu kabi ukubona abantu besebenza abakithi bengasebenzi, kuyikuthi lokho kwenziwa iministry ye-health. IZimbabwe isitshengisele ukuthi labo bantu baqakathekile ukudlula abantu ma-Depeland. Okungenzakala ukuthi abantu babonise ukungagculiseki emoyeni yikuthi bafake i-petition ku-Ministry of Health ukuthi asifuni bumbulu ngabantu abavela emashonaland bethatha imisebenzi yabantu bakobulawayo.
Unobhala wezemfundo enhlanganisweni ye-BUPRA umnumzana Ben Moyo uthi bafuna ukuba kwazi ukuthi kwezinye izibhedlela bathethe abangaki abavela kobulawayo.
Siyabuza njalo sifuna ukwazi ukuthi kwezinye izibhedlela ezingekho kobulawayo bathatha abangaki abavela kobulawayo, ngoba zikhona izibhedlela ezikwamanye amadolobha ezingathatha abavela khona ngale lawo. So thina bese sikukhangelele ukuthi kuphiwe amathuba kuqala labo abavela khonapho phansi kwalapho kulesibhedlela khona, kwenzela ukuthi abantu bonke bebe lamathuba alinganayo ukuthi bebe ngoboyinkazi. Ngakho-ke sicela ukuthi uhulumende elukhangelisiseka kuhle udaba lolu elulungisise yena ngokwakhe, ngoba abantu bakobulawayo ngakubaphathi kuhle.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukuphendula imibuzo ethi ukunikezwa indawo zokufundela umsebenzi wokonga kwenziwe eHarare, ngakho imibuzo kumele iqondiswe khona le. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi lamukele ngenjabulo umthetho ozalawula indlela abantu okumele baziphathe ngayo ebulenjini osalolongwa owe-Cybercrime Security and Data Protection Bill. Kodwa ingcwethi kulomsebenzi zithi zilethemba lokuthi uhulumende kasoze awusebenzise ukuncindezela ukwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo lelungelo labantu ebulenjini. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umthetho we-Cybercrime Security and Data Protection Bill wethulwa ngesikhathi kulokuhlukuluzwa okukhulu enkundleni zokuxhumana ezobulenjini ezifana labo-Facebook, WhatsApp, Twitter lezinye, kungenamithetho ecacileyo yokujezisa izigangi kulezi nkundla. Isiphandabandla sikahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu izolo wazise intatheli izindaba ukuthi umthetho lo uzajezisa lezi zigangi ezihlukuluza abanye ebulenjini. Ingcwethi emsebenzini ephathelelo ezobulenjini umnumzana Chris Msoza uthi umthetho we-Cyber Security Bill uqakathekile ukuthi ube khona.
Country, there should be legislation that governs the cyberspace. The cyberspace is where, you
know, kumele kube nemithetho elondoloza indlela abantu abaziphatha ngayo ebulenjini. Ebulenjini kulapho abantu asebekhulumisana khona behambisa imbiko etshiyeneyo. Ngakho-ke ubulembu yinkundla okumele ibe ile mithetho engavikela uzulu kwezinye ingozi.
Uqhubeke yethu Msoza, lo mthetho unganceda ekutholeni ubufakazi obungasetshenziswa lasemthethwandaba.
Electronic evidence, I'm talking about what data can that can be gathered from your phone.
Nxa ubufakazi obungatholakala kubomakhalekhukhwini, emitshineni yobulembu kanye lakubomabonakude kungasetshenziswa emathethwandaba, ngibona kungani kungancedisa ekugotshweni kwezigani.
Umnumzana Brian Namu isakhamuzi seHarare ukhuthaze uhulumende ukuthi aqhube imikhankaso yokuchasisela uzulu okumunyethwe yilo mthetho we-Cyberbill.
Kathesi i-Cyberbill sesiyibonile isibonile, uhulumende sevumile ukuthi ibe khona, kodwa into ekhona ngeyokuthi uhulumende kayenzanga umkhankaso okwaneleyo ebantwini, ngoba kathesi singakhangelisa ukuthi uzulu akakwazi ukuthi i-Cyberbill iyabe ikhangela obani njalo iyabe ikhangela ngokwani. Siyakhuthaza nje ukuthi abane uhulumende angayenza umkhankaso ebantwini ukuthi baze bazwisise ukuthi i-Cyberbill iyabe isenza ngokwani.
Umnumzana Thembelihle Sihwa esinenjalo isakhamuzi seHarare ngomunye wabamukele ngenjabulo okwethule ilumthetho we-cyber bill.
Kuyasijabulisa siyinyenge zakhamizi ukuthi umthetho we-cyber act ngoba hayi indaba zokwethuselana bese ziyandile kakhulu sibili abantu esiphungihlela ethuselana kuma-social media labo-Facebook labo-Twitter. So sibona ngani ngoku-approva kwe-bill lay sibili kuzaphathisa abantu sibili ukuthi beke beyema into zokwethuselana sibili siye senza ezinye izinto eziyi-productive esigabeni.
I-cyber security bill yethula ngesikhathi imbiko yamanga kanye netshotshozela inzondo phakathi kukazulu isivamile enkundleni zokuxhumana ezinjenge-Facebook, Twitter, WhatsApp lezinye. Lo mthetho ukhangele ukuphathisa uZulu ukuthi axoxisane njalo aziphathe ngendlela eqondileyo ebulenjini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ilungelo lokuvota lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, iDiaspora Vote. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho oluqhutshwe kwele Kosovo ngesonto lapho ibandla eliphikisayo ele Self-Determination Party elithole izihlalo eziningi edale lephalamende lahle lathembisa ukuvuselela inkulumo zokuhlalisana kuhle nomakhelwane ele Stadium. Umongameli Xi Jinping wakwele China ukhangelelwe ukwethekelela kwele India mhlaka 11 kulinyanga kamfumfu lapho azahlala phansi ekhulumisana lomunye wakhe oyinhloko kahulumende yalelo lizwe emhlanganweni okhangelelwe ukulungisisa ubudlelwano bamazwe omabili. Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe sikhuluma lo nkosazana Zodwa Ndlovu osehlale iminyaka elithumi lasithoba munye munye kwelebhilithane. UChris Gandhi weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi injani impilo kulelo lizwe.
Well, inzima ngoba sihlala khatshana nabazali bethu basekhaya and isikhathi esiningi ngokuthi iZimbabwe inzima, so we're always worried ukuthi kuhamba njani ekhaya and lo mqando ebuhlungu.
Ulabantwana yina khona ngapho kumbe wedwa?
Ulabantwana babili.
Bakhula okunganani?
21 lo 14.
Ya, ngiwasitshela ukuthi kunjani ukondla abantwana khona ngapho ikakhulu nxa ukhangela ukuthi imithetho yakhona itshiyene le ekhaya.
Lo one-21 ukhulele ekhaya, lo unye ole-14 uzalekela hakuzima. Hayi turuturu, hayi thole zima ndula, hayi nomthetho wakhona yosenza sehlabantwana akuchiphanga. Hayi khona lapha nitshala ikhanda bensathi kumbe i-8 kumbe 14, but hey imithetho yakhona itshiyeni kuyahlupha. Nasakhula kuhle badala lapha, hayi khona.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle kuyini othi kunzima nxa usithi wena kunzima ukwendla abantwana khona?
Anje bonthi abantwana bethu sibakhulisa bakhulisa isikhiwa, batshele izinto esikolweni. Thina ngapha baba confused because imithetho yethu yesintu la ngapha esilungu bagcina sebengasazi okuyikho. So kungani thina abazali laba besintwini siyahwabha kakhulu, but thina ngendlela esakhuliswa ngayo wawuvele ungaphenduli lo muntu omdala, but laba balama-right yonke into nxa ukhuluma why, why this, why, angifuni lokhu, angifuni kudla lokhu, ngifuna lokhu vele ngani 14 endlini ngabe hayi kade kuzima chestand hayi kuzima ukhulu.
Manje ngokubona kwakho bazabuyela yini beyohlala ekhaya nxa sokufika isikhathi la usubona ungani sokumele uyephumula?
Hayi laba babuyeli lapho, ngeke bayikwanise ekhaya, sebezavela impilo yala. Ukubuyela ekhaya ngazibuyela ngedwa nje njengoba ngizalisela imfusho yami, but abantwana amboni ngoba even la nginje 19 years some of the things ngiyabona ngani abantu barude kumbe bakhuluma njani kuyahlukana. So ubuyela mboni, especially lo wami wazalelwa lapha vele kakwazi leZimbabwe uyahamba nje on holiday but omdala nguye nyake umuzwe ethi ufuna uhambe eAfrica, but I don't know.
Lo ngonkosazana Zodwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Sebebhekane lolunye uhlupho abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa ngemva kokuba uhulumende walelo lizwe eveze umcabango wokufuna ukwenqabela ukusungula amabhizimusi amancane anjengokuthengisa ezitaladeni, ukugela inwele, amavinkili amancane ama-tuckshop lokunye. UBenedict Mhlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale eSouth Africa.
Isimemezelo sikahulumende lesi sesithiye iningi lithidibele. Kodwa kumphathintambo ogatsha olubona ngezentuthuko yamabhizimusi amancane unkosikazi Gumbuzo Ntshavheni uthi leli linyathelo oliqakathekileyo ekulungiseni ukulwisana kwezizalwane zakwele South Africa eza kwamanye amazwe kubangwa amathuba okuziphilisa.
We as a department we are going back and check within
umthetho esiwufunayo ngoza kwenqabela abakwamanye amazwe ukwenza amabhizimusi amancane esifuna enziwe yizizalwane zakwele South Africa kuphela.
We're going to engage with cabinet to say cabinet if we're not definitive there's going to be a problem.
Unkosikazi Ntshavheni uthi kuzasungulwa ugwalo lokubhalisa bonke abanamabhizimusi amancane, kucaciswa ukuthi bangobani, babuyaphi, njalo benza bhizimusi enhloboni. Le yinto athi izasiza kakhulu nxa umthetho wabo lo ususebenza. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Samantha Dube wathi ngokuswela umsebenzi kwele South Africa wafundela ezokulungisa inzipho kanye lenwele. Okwamanje le bhizimusi lakhe lincane lapho afundisa khona abanye ukwenza imisebenzi efanayo. Yena ke uthi okufuna ukwenza uhulumende lokhu ikumbulala lezihlobo zakhe zonke eziphila ngemali ebhizinisi lakhe leli elincane.
Kuzosho ukuthi bafowethu nabodadewethu engibabhekayo abafunda nabangasafundiyo, kusho ukuthi sokuzomele bangasakuthola ukudla, bangasaqhubeka esikoleni. Ubabami noma mamlayo embabhekayo ekhaya seyizahamba nami ngiyofika ngibe umthwalo kibo, sonke sesizohlupheka. Abantwana laba ade sebethole ithemba ngami, nabo sebeselabezaselala ithemba.
Enzikini edolobho leGoli lemalokishini abalisa Hillbrow Berea leUvel kugcwele phama abeZimbabwe abathengisa imibhida, impahla zokugqoka, abagela inwele lokulungisa ezabomama kanye labapheka ukudla emakhitshini amancane. Umgcinihlalo wenhlanganiso ezima imbokodo lwela amalungelo abomama labantwana unkosazana Victor Simathuthu uthi bethuswe kakhulu isimemezelo sikahulumende lesi, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi imisebenzi kayikho nokuthi amabhizimusi amancane la yiwo omama abaningi beZimbabwe laba kwamanye amazwe abaziphilisa ngawo.
Thina njengenhlangano sigqugquzela kakhulu ukuthi omama abafunde ukuzimela, bafunde ukuzenzela amabhizinisi, beqale ukubona la mabhizinisi amancane, amabhizinisi njalo ukuthi bathunge, bathengise, bayenzeni. Nxa bengasavunyeli ukwenza lokho, kusho ukuthi le mizamo yethu yokubagqugquzela ukuthi abaqale amabhizinisi amancane lapha eSouth Africa angeke isasebenze, izoba yize, izophelela emoyeni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, layo elwela amalungelo ezalwane zeZimbabwe, uMnumzana Ngqakuthi Mabhena, uthi bafuna uhulumende abaphe ithuba lokwethula imibono yabo ekubunjweni kwalomthetho, ngoba kabakuzwisisa ukuthi uhulumende uzawehlukanisa ngazizathu bani amabhizimusi phakathi kwabantu bokuza laba kwele South Africa.
Ikakhulu indawo zokudla babe bevula lapho kuhlala khona izalwane zaseZimbabwe ezilokudla okuthize ezikudlayo. Endaweni zamasaluni, umuntu ophakathi kwesaluni kasiboni thina kuyinkinga ukuthi umuntu wangaphandle asebenze isaluni kumbe abe le business elisaluni.
Umthetho okhona khathesi kwezokusungulwa kwamabhizinisi kwele South Africa wethula imali okufanele abakwamanye amazwe bezelayo elizweni xa befuna ukuzosungula amabhizinisi. Le mali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye amarandi ibhekiswe kumabhizinisi amakhulu hatshi amancane. Lo mthetho kawutsho lutho ngalabo abavele sebeselizweni abaqhuba amabhizimusi amancane agoqela amavinkili athengisa ukudla emalokishini. Lokhu yikho uhulumende athi ufuna kulungiswe yilo mthetho ongakaziwa ukuthi uzavuthwa nini, uqale ukusebenza nini. Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapoli uvalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.